VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tshona njani mthokazi omuhle olamukela kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 10 kumvimbitho 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu langhlanje, isizalwane sakwele Thailand esinakanelwa ukuthi singaba lomkhuhlane we-coronavirus esibaleke esibhedlela eHarare izolo sibuyelile ukuyahlolwa kulesi sibhedlela namuhla.
Abantu bakhanya besethukile ngendaba yokuthi ukubaleka akwenzileyo akazi ukuthi ubuye wabonana lobani nozibani, anabo bantu abangagcina labo uma kuyikuthi yena ulawo umkhuhlane lo, labo bangabenzele sebewubambi.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labezokholo babe lomthandazo wokukhumbula umnumzana Itayi Zamara.
Akudingwe ukuthi azululwe isizwe saziswe ukuthi kuyini okwenzakala kuyitayi. Ulomkakhe ulabantwana abancane abalokhu bedinga ukuthi ubabonga. Yiyo leyo mbiko esiyidingayo.
Abasakhulayo besifazana bathi balokhu bengawatholiswa amathuba okuzithuthukisa lanxa uhulumende esithi uyazama ukwenza lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isizalwane sakwele Thailand esinakanelwa ukuthi singaba silomkhuhlane we-coronavirus esibaleke esibhedlela se-Wilkins eHarare izolo sibikwa sibuyelile ukuyahlolwa kulesi sibhedlela namuhla. Umuntu longo isilisa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha njalo ubesedingwa ngamapholisa labezempilakahle. Obona ngezempilakahle kukansili yeHarare uDokotela Prosper Chonzi utshele umsakazi weZBC ukuthi lundoda uhloliwe namuhla njalo ubekhangelelwe ukwaziswa ekutshoneni kwelanga ukuthi ulawo nalo umkhuhlane kumbe umsulwa. Lundoda uvele kwele Thailand kumalanga angamachumi amabili edluleyo. Kwele Thailand umkhuhlane we-coronavirus usubulele umuntu oyedwa kuphela. Emhlabeni jikelele usubulele abedlula kancane inkulungwane ezine 4095. I-coronavirus ihlasele emazweni achiyeneyo agoqela ele-South Africa lona elakhelane leZimbabwe. Sixoxele ukansila weZivarasekwa kuward 39 eHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe, yena othi uzulu waleli dolobho kasahlalisekanga ngalomkhuhlane.
Abantu bakhanya besethukile ngendaba yokuthi ukubaleka akwenzileyo akazi ukuthi ubuye wabonana lobani nozibani, anabo bantu abangagcina labo uma kuyikuthi yena ulawo umkhuhlane lo, labo bangabenzele sebewubambele ukuthi ungagcina suthini usiya kwabanye labo. Yikho besethuka abantu.
I-Wilkins isibhedlela senu njengekhansili yeHarare, ukubaleka komuntu lo izolo kaliboni yini ukuthi kutshengisa isidingo sokuthi mhlawumbe kube le security kulesi sibhedlela?
Ya, liqiniso i-security ifuze ibe khona, kodwa angazi lakho ukuthi kuhambe njani ukuthi kwenzakale lokhu, ngoba ehlalisiyeni kwendawo le vele isecurity ikhona kodwa uyazi nawe ukuthi umuntu akayisiyo machine umuntu olengqondo ocabangayo ongadinga ukuthi uma efuna ukuthi ayenze lutho njengokubaleka okwenziwe ngalo angakuhambisa njani aqine la eseke waphuma ngoba le ndawo ichiyene le prison yindawo ebanjwa nabo abafuna ukulashwa okuthi laye ukuyabe engemuntu oganyelelwe ukuthi uganyelela naye ukuthi athini alashwe yokuthi isecurity sicina ingazathi akayitayiti njengaleyo eseku-prison services.
Abantu abaningi kabamthembi uhulumende bathi uzama ukuvimba udaba lwe-coronavirus lolu ngiphe umzekeliso. Kulo muntu obhubhe kunsukwana esanda kwedlula owayelempawu zomuntu ole coronavirus lo muntu ubikwa wabhubha esendleleni esiya esibhedlela se-Wilkins kodwa uhulumende uthi watholakala engelalo igciwane le-coronavirus. Uyasuthiseka yini ngendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lomkhuhlane lo?
Uma ngikhuluma ngokufutiseka kukahulumende ngendaba zomkhuhlane ungaba uphi noma uphi hayi umuhle kakhulu uyasuthiseka yikho libona silamanye ama-organization afana nabo-WHO lebo UNICEF lokubunye amanye organization anjalo anceda uhulumende at national level.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe ngukansila weziva rasekwa kuward 39 eHarare. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano wedale lekhabhinethi ukuthi akukabi khona ohlaselwe ilo mkhuhlane namuhla. Kodwa uthe bangamakhulu phose amabili 195 abafakwe ilihlo ngabezempilakahle ngoba beke baya emazweni alomkhuhlane lo. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labezokholo babe lomthandazo wokukhumbula omunye wababephatheke emkhankasweni wokulwela amalungelo kaZulu umnumzana iTai Tsamara. Yena osefikise iminyaka emihlanu engaziwa ukuthi ungapi ngemva kokuthunjwa ngabanakanelwa ukuthi ngama-CIO. UTsamara wathunjwa ngo-2015. Kubika uMavis Gama.
Bekuculwa ingoma ezizwisa usizi emkhosini womthandazo wokukhumbula ukunyamalala kukaZamara olokhu engaziwa ukuthi ungaphi lokuba usaphila na loba hatshi owenzelwe eDutch Reformed Church eHarare ongenwe ngabavele kumanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu owe-Human Rights NGO Forum. Unkosikazi Shefra Tsamara uveze ukukhathazeka okukhulu ngokuba lokhe engaziwa lapho akhona umkakhe. Lakunina ka-Itai unkosikazi Benhilda Tsamara yena okhalaza kumongameli Emmerson Mnangagwa ukuba enze wonke okusemandleni akhe ukusiza ekuthini avezwe umntanakhe. Omunye wabasebenza lo-Itai emkhankasweni wokukhuthaza ukususwa kowaye ngumongameli Robert Mugabe owe-Occupy Africa Unity Square OAUS uCharles Nyoni ugcizelele lokuthi bengasafuni ukubuthana njalo bekhumbula omunye wabo befuna avezwe.
Uhulumende wethu okhokhelwa nguMnangagwa uyakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kuyithayi njalo kumele azimisele ukuthi ayinike imali yakoTsamara iclosure yokuthi bathole ukubhihliza impahla zikayithayi njalo nokuthi imali yakhe imove forward. Lokho kokuthi babe lokhu bethule kungabi namareport okuthi bayainvestigator kumbe vele bayenzani ayisonto eright. So nathi siyavumelana lakho njenge Occupy African Square sizimisele njalo ukuthi nxa bengasozi bathatha iposition eyokuthi bainvestigate ikhesi le sizangena lathi emgwaqweni sitshengisele sibatshengisele ukuthi hhayi asithabi ngalokhu abakwenzayo.
Umabhalane omkhulu ogatsha lukahulumende lokwethulwa kwemibiko, uMnumzana Nick Mangwana, utshele izizalwane zeZimbabwe ukuba uhulumende engafuni ukuba kube loyedwa nje oyisizalwane seZimbabwe onyamalalayo kungaziwa lapha khona. Omunye wabake bathunjwa wanyamalala okwamaviki amathathu, umqondisi weZimbabwe Peace Project ZPP, uNkosikazi Justina Mkoko, uthi kuyadanisa ukuthi isemihlanu iminyaka lokhe wanyamalalayo uItayi lanxa uhulumende wathembisa ukwenza konke okwakusemandleni akhe ukudingisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Akudingwe kuxazululwe, isizwe saziswe ukuthi kuyini okwenzakala kuItayi. Ulomkakhe ulabantwana abancane abalokhu bedinga ukuthi ubabunga, ngoba kudala besiya kuda lelo mthethwandaba kwathiwa kuzabe kuba abantu babe betshelwa izikhathi kuhamba. Angikhumbuli ukuthi satshelwa kangaka umnyaka wonke ophelileyo, lalowana owaphelayo, lalowana owaphelayo, angikhumbuli sitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo lokuthi amapholisa esenzeni.
Ngemva kokunyamalala kukaZamara, abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights badinga ukuthola isiqondiso somthethwandaba waphezulu owe High Court sokulaya amapholisa ukuba amdinge ngokuphangisa, kodwa kuze kube lamhla lokhe kungakenziwa lokho. UItayi Zamara wathunjwa mhla ka 9 Mbimbitho ngomnyaka ka 2015 eyegelwa inwele emzini weGlenview, lalamhla lokhu akaziwa lapho akhona. Abenhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela eye European Union bethule imibiko besola ukunyamalaliswa kwabantu elizweni abagoqela uZamara, uhulumende esithi kazi lutho ngabo. Abaphatheke kulo mkhankaso bakubeke sobala ukuba lo kumele kube ngumnyaka wakugcina bebuthana ukukhumbula omunye wabo uItayi, yena ongaziwayo ukuba ungaphi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Women's Day ngesonto, abesifazana abaningi bekhala ngokuswela amathuba okuzithuthukisa. Kodwa umphathintambo wendaba zabesifazana uNkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wenza konke akwenelisayo emizameni yokuphakamisa abesifazana elizweni. Asizweni amazwi akhe.
Usuku lolu siyaluthakazelela kakhulu ngoba yilo olwenza abantu bananzelele ukuthi omama baqakatheke kanganani. Yibo abenza ilizwe kumbe umuzi kumbe isigaba sibe khona. Kwakhathesi omama beZimbabwe bayaphakama. Asithathe o-ministers of state, lama provinces alitshumi, abahlanu ngobaba, amaminista amahlanu womama. Uma sewu-7, 54% womama. Kodwa emisebenzini ephakemeyo enjengokuthi omama abalamabhizinisi abo amakhulu lapho lokho sesebafitshane.
Lo bekuNkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo wendaba zabesifazana. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu, uMnumzana Charles Nyoni yena othi kavumelani lamazwi kaNkosikazi Nyoni.
Hayi, yitsho
lawo ngamanga alishada nje akhulunywa ngoMthembiselo ukuthi uhulumeni ukuthukuthukeza abomama ngoba singakhangela nje uhulumeni siqalisa phezulu kupresidium akula ngitho la yedwa umuntu oyisifazane kuze kubuye la kuministry yakhe yena wuphi umuntu oyisifazane asemkhulumile kathesi ukuthi uzomthiyela ukuthi asala asenzimsebenzi wakhe kala ngitho la yedwa umuntu asebenza naye kumba amkhulumayo sibuye siye kuma-yunivesithi la akhulumayo bagcwele esithi labomama lapho abaqedayo isikole abangena nje abahlezi abangela lithoni yokwenza kodwa akuncedi luthi nxa siphonge ukukhuluma sithi kuma-yunivesithi kodwa endaweni ezisikhundleni nazombisazi singakaphi kanti-ke ukuthi labo bangile kuyinto ezombisazi ukuthi sibone ukuthi bayakwanisa na ukukwenza.
Sikhangela okwenzakalayo elizweni, ubona ngani abesifazana bayathola na amathuba okuzithuthukisa?
Hayi ngithi abesifazana kabakawamatholi nje amathuba okuthi bathuthukise labo ngoba singakhangela kuleli lizwe eleZimbabwe abaningi bakhona bayasebenza yenitho angiyali kodwa basebenza imisebenzi engelangqondo eyokuba ngabantu ababhalayo lokuphusha amaphepha lokuphushani kodwa ezikhundleni esingathi ezikhii lapho okubekwa khona ama-decisions akula abomama abakhona ezikhundleni abakhona abalithwana abaningi bakhona hhayi kabakho njengombonisi engitshengisewona ukuthi kwi-presidium yethu akula ngitsho namuntu wesifazane.
Sike saxoxa labantu abalwela amalungelo abesifazana bathi ungakhangele okwenzakalayo elizweni ngesikhathi esiningi abancindezela amalungelo abomama bangabantu abesilisa. Ulawo inamazwi okunikeza abantu abesilisa abalokhu beqhubekela phambili bencindezela amalungelo abomama?
Ebantu babesilisa ngithi hayi bobaba akumelanga sibe sincindezela obomama ngalezi zikhathi sesizwe ngoba omama baqakathekile ukuthi baphiwe amalungelo abo njalo nakibo bakomama nje ngithi hhayi masingagijimike ukuthi inkinga elabo baba ngoba inkinga iqalisa ekuthini omama yibe bodwa nje abangakwaziyo ukuthi babambane bami babe bantulini.
Kukhona na okungenziwa ngabesilisa ukuthuthukisa abomama?
Ye hayi kwabesilisa nje ngithi hayi bobesilisa asipheni bomama ithanti yokuthi labo bake bangene endabeni ukuthi ngamele ukuthi sibone ukuthi hayi into ezihluphayo elizweni lethu ezifana nabo-corruption nanani lokhu kwenzakalayo kungeka kwenzekala yini ukuthi ongoba omama nxa betshontaka batshonti beceda isitshebo senkembizeni batshonta bethiya kodwa thina amadoda nxa sitshonta vele siqede le sitshebo senkembizeni.
Umnumzana Charles Inyoni ngosakhulayo olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe we Studio 7 eseHarare.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Namhla sihlaziya imibono yabatsha ngokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana langokuthuthukiswa kwabo. Sigxile kakhulu ekunanzweni okusanda ukwenziwa usuku olwe-International Women's Day mhla ka-8 Mbimbitho. Lina abasakhulayo besifazana liyawathola na amathuba okuzithuthukisa eZimbabwe? Amalungelo enu ke ayahlonitshwa na? Ukuze lingene kuhlelo, thumelani umlayezo lo WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Thokoza muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Udaba lwegciwane le-coronavirus eselisabalele esigabeni eziningi zeMelika lukhanyazo lungenela kunkulumo zezombusazwe. Izolo ntambama odinga ukumela ibandla lamademokrats kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi lonyaka, uSenator Bernie Sanders usole umongameli Donald Trump ngokungaphathi kuhle udaba lolwazi oluphathelane laleli gciwane. Umphathintambo obona ngezempilakahle kwele Burkina Faso uthi kulomuntu lomkakhe asebefunyenwe bele gciwane le-coronavirus. Ababili laba abayisizalwane zakulelo lizwe babanjwe leli gciwane esilindweni sendizamtshina bevela kwethekelela kwele France. Iziphathamandla zakwele Uganda zona zibika ukuba kulabantu bakulelo lizwe abangamachumi phose ayisikhombisa 69 abavalelwe edolobheni le-Wuhan kwele China lapho okuqhamuke khona i-coronavirus. Abazali babantu laba lokhe becela uhulumende we-Uganda ukuthi abahlenge. Singeneke kweziphathelane lomnotho welizwe sizwe ukubana uChris Kande weStudio 7 usiphatheleni lamhlanje.
Abantu abaningi lamhlanje batshone ezilindweni zamabhasi kobulawayo. Amabhasi abengahambi ngenxa yokusilela kwamafutha ediesel. Uhulumende unqume ukuba amanye amagalaji azavunyelwa ukuthengisa amafutha ezimota ngemali yaphandle kwelizwe, kodwa amanye hatshi. Lokhu sokubangele ukuthi kube lengxabangqoza kwezokuthengiswa kwamafutha. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi udubo olukhona luya luqhela.
Udaba lokuswelakala kwamafutha okuhambisa ezimota kukhanya kuqhubeka ke udubo lwakhona lusiya phambili ngoba amafutha akatholakali. Osokuzwisa ubuhlungu ke lamabhasi la uthiwa ngamazupho kathiphileyo kahulumende akula dizili, abantu bamile amadlodlongwana ngahamba esitolo abakhathe eziyempumalanga kwedolobho bathene bemile khona phana kulamabhasi ukuye ko-hyper njalo ngapho abagaza khona eziqonda intshonalanga kwedolobho lakobulawayo. Nakhona ke abantu bamile ke abaningi kakhulu okokuthi asikwaziye ukuthi bazahamba ngani ezindlini. Kuyinto ke ebuhlungu kakhulu ukubona ke uzulu esukuluzeka kangaka ke beswela kama izimota lamahambele ukuthi baye ezindlini nxa udubo ke lwamafutha idizili lepetroli.
Ilunga ledale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda umela isigaba seBhinga edale lephalamende engowe MDC uthi udubo lolu lwenziwa yikuphanana imali okwenziwa iziphathamandla zikahulumende. Kesizwe amazwi akhe.
Labo abantu nxa besiyathenga ngalo into yakhona beyiletha, ifuel yakhona beyiletha elizweni, bayayiletha bese bethengisa ngendlela nje omunye lomunye athengisa ngayo. Nginjenje nxa kuyikuthi ngingahamba eBhinga ngiyethenga inhlanzi ehambela zeHarare, ngiyakhangela ukuthi inhlanzi zithenge ngemalini, bese sithi i-cost yami yokuzithwala ngisiyafika eHarare i-markup price engiyayifaka ngenganani. Ungayikhangela i-fuel ethengiswa yilabana abathengisa ngama US dollars, uzathola ukuthi ilitha linye ngalinye libiza imali esuka kudola 10 cents kulabo kuthiwa yibo abachiphe kakhulu idola 10 cents kuze kuyefika kulabo abathengisa ngedola 50 cents ngelitha linye ele diesel. And then ke ubususithi ubusukhangela ophuma osakunda nabanye abayibo okuthiwa khona bayathola imali e-Reserve Bank yaseZimbabwe. Nxa bethengisa bese kuthiwa khona bathengisa nge-$19 something. Now, nxa beyathengisa nge-$19 something ngeswipe, then bese sizibuza thina ukuthi khona yona i-rate ye-US dollar. Asifuna ukukhuluma nge-rate leyana eyokunikana imali abantu befuna ukuthi nje bethalo ngumntakazibani othi la ithola imali e-Reserve Bank eyenziwa ngurhulumente okhona we-ZANU PF labantu abazwanana labo. Kodwa asikhulume ngokuthi khona imali ithengwa ngemalini phandle. Nxa ngifuna i-US dollar, kathesi nxa ngifuna ukuthi ngiyethenga ifuel yokuthi ngisuke lapha engikhona njengelunga ledale lephaliyamende ngisiya eHarare, angiyila lapho engingayithola khona, lapho eswayitshwa khona, angiyila lapho engingayithola khona, lapho ethengwa khona nge-ecocash, lapho engiyayithola khona kulapho engiyayithola ngiyithenge nge-$10 kumbe ngemali ephezulu, kodwa ngama-US dollars ngoba yiyo etholakalayo.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okungenza umumo ube ngcono ukuthi uhulumende engangeneli kudaba lokuthengiswa kwamafutha la njengokwenziwa kwamanye amazwe.
Ngathi vele kusukela mina kuphelileyo
amakhiwe lokusiwa made uhulumende wayeloku ikhulume ukuthi uzakwengezelela imali yangaphandle ukwenzela ukuthi abathengisa amafutha babe imali ezinikeze ukuzengesa amafutha kodwa amafutha akhona lokhu esile. Into engiyibonayo ukuthi mina uhulumende wethu kafanele angangeneli endaweni yomuntu ozithengisela ingenani. Nxa ngingavula mina isitishi sokuthengisa ipetroli ngabe vele ngikwazi ukuthi imali ngizakuyonga ukuthi ahambe ebhenki yami ngiyekhuma lawo banginikeza imali letter of credit ngiyedi ifike lapho engikhiphe khona. Lokhu ukuthi uhulumende ngapha uphethe isikhwama sama-US dollars e-reserve bank ngapha uyacontrola i-supply emabhuku i-storage tanks ukuthi vele uhulumende yena ulokhu isandla sakhe side kakhulu makayekele nxa enikeza nxa kuthiwa kuyanikeza izimali ezangaphandle kwelizwe kazi hambe emabhenki emabhenki abanikazi beziteshi ezithengisa amafutha yibo abazahamba bekwenza ama-letter of credit. Inkinga yokuthi i-government control yephambanisa i-value chain ye-fuel supply.
Uhulumende usenze imizamo eminingi yokuzama ukuqeda udubo lokusilela kwamafutha okubalisa ukwengezelela intengo yawo maviki wonke kodwa kukhanya kusehlula. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Indwendwe zabantu abadinga ukuthenga impupho seziqalisile njalo ezitolo eziningi koBulawayo. Lokho kungemva kokuba abantu sebesesabela ukuthi intengo yempupho ingabuye iqanse njalo. Kubika uBathabile Masuku.
Abenhlanganiso emele amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association bathi indwendwe zokuyalayinela impupho ezitolo ziveza kamhlophe ukuba uhulumende sehlulekile. Okhulume emele linhlanganiso ngumnumzana Effort Ncube.
Amalayini empupho esiwabona aveza kahle kamhlophe ukuthi izinto kazimanga kahle elizweni. Abantu bazama ngayo yonke indlela benethwa lizulu ukuthi bondle abantu babo. Ungaya esitolo lesitolo ufice indwendwe zinde zithaya khonale belandelela impupho beyidinga phansi phezulu bengayitholi. Abayitholayo bayitholisa ibiza inkalakatha yemali emgwaqweni.
Umnumzana Sean Joe isakhamuzi sakoBulawayo uthi impupho sithengiswa phandle kungazakali ukuthi iphume njani ezitolo.
Inhlupho lompupho lo siyiproblem. Abantu sebedubeka sebethenga impupho edulayo. Ingaphuma ngathi eseshop enye ama-big shops wona lawa iyabe isithengiswa phandle. So abantu sebezothenga phandle. Ukuthi iphume njani phandle akwaziwa.
Unkosikazi Nosipho Mdluli ngomunye wezakhamuzi zakoBulawayo othi bona sebesizakala ngokuthunyezelwa impupho evela eSouth Africa.
Nama siyidinga ku black market siyithola ngeprice enkulu engafani nale siyithola ngayo emashopu. Sina nje sokusinceda ikhona ukuthi basithumezela from eGoli siyithathe komalayitha.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Dumisani Sibanda uthi ukusilela kwempupho kubangela uZulu ukuthi ahlale esevalweni.
So ama shortages abanyela abantu ukuthi do it have a pattern ichinje ba hode nxa becabanga ukuthi izashota kumbe nxa becabanga ukuthi iprice izakhwela. So kathesi kungenzeka ukuthi abantu bayagcina impupho bemelele ukuthi iqale ikhwela.
Obona ngokukhitshwa kwembiko enhlanganisweni yeGrain Millers Association of Zimbabwe iGMAZ umnumzana Garikai Chaunza uthi intengo yempupho kayikakhwezwa basalinde uhulumende ongakabhadali ingxenye okumele ayihlawulele ekuthengeni umumbu phandle welizwe.
We are glad to announce that we have so far managed to import 10,000 metric tons of maize from South Africa. We are however waiting for every...
Sesanilise ungeniswa umumbu ongange 10,000 metric tons ovela kwele South Africa. Okwamanje kodwa sesilindele ukukhangelisiswa kwentengo yempupho le ebhadalelwa nguhulumende. Sibe sesiyingenisa impupho ezitolo. Uhulumende ulesikwelete sethu esabacholayo esidlula $120 million okuyikho wenza kube nzima ukuthola impupho ezitolo. Lalo igciwane le coronavirus lelo selincindezele imizamo yethu yokuyadinga umumbu lengqoloyi kanye lerayisi emazweni asempumalanga. Kodwa ke njengeGMAZ lokhu esizimisele ukwenza umlando wethu ukuthi senze sobala ukuthi uZulu kalambe.
UZulu wakoBulawayo njengazo zonke indawo zelizwe uthwele nzima ngokuswelakala kwempupho. Iningi labantu liveza ukuba licina libanjwa ngamandla okuthenga kulabo abathengisa ezitaladeni kumbe emkambo wensitha ngentengo ephezulu kakhulu ngoba ezitolo ingatholakali. abakhangelele amalungelo abathengi bathi indwendwe ezikhona ezitolo ziveza sobala ukuthi uhulumende sehlulekile ukunakekela uZulu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwanele, siyabonga bathabile olivalelisayo ngontungamili Nkoma. Likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.